Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisogo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhla ka 21 Zivandela 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time to tire and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi kanye sisinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months.
Abaphila ngokuthengisa kubulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Yizo lokuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikela ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlole batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amabili 19,253. Ezwekazi le-Africa i-COVID-19 sihlasele abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula athoba mune mbili 81,861. Emhlabeni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million aba nje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elimelika yilo likhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amashumi amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Imele 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Umnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathi ntambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone loSibusiso Moyo ubona abathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqanza kwethusayo kulabantu abangamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. umnanga kokuta za uzulu uba apambane lukulumende egulise ndumkushane.
Our freedom and independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively
credited for it.
We will win.
Kube ethi abantu kumele baye emsebenzini eqhakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
And procedures to contain the spread of this deadly pandemic. I therefore urge all our people to continue to sanitize.
Ngikuthaza uzulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla nokugqoka amamaski. Kumele singamenyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Kuchazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezivulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela lalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulume se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president we-ZANU-PF labantu be-ZANU-PF ayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezi ndawo ethe kulo president Mnangagwa eMasvingo labantu be-Masvingo ngabe kukhalwa undaba. Bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization. But bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamunye obengumphathi ntandbo ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu owayenganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziswa nguye kwesikhathi. Ngimele Studio 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhla ka-18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ wakuqala ele-Zimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabebanika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe koBulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa indlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, eyi impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye yona yayithi ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo, ithenga 10 kg yembuvu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati kayisinike i-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months siyicele i-cushioning fund yasithumezela ama-600 RTGS. Okuzibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yagcina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayeza kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhayo Ndiweni uthi lo nyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sivalele nje emaphepheni kuphela. Akukabi le mzamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo sahambisa imabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngo-March kathesi lo nyaka okayenziwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo sehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhe eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, abala mali yerenti, abala mali yokubhadalela abantwana isikolo okufanele bababhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende ubabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors, kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala. Bonke abantu bafanele bangene kulelo hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathi ntambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho-ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indaba waphezulu owe High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zendaba uHopo Shingono sokuhlawula isibambiso esebail kucala alethiswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levels, loDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebail. Lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba abalamakhadi. Yikho-ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye youth wethu ofunda University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlabalo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. Ufadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma prison, ama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe kuyabe sekuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu ukwethusela, kwenzile ukuthi abantu banyele inhliziyo, bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala uNsundu. Umongameli Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ekufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo, hatshi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese kusenzakala phansi kombuso kamnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakunhlanganiso ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization. umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambe ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buzaba njani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezitshenziso zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula ezombusazo uMnumzana Mbuso Ofuzwayo lesiphathamandla sezano PF uMnumzana Believe Kaule.
Ngithanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibekwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yawo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangizithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo u-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo abaletha izidera. OBiden bona bayibo abaletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusi i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili maZimbabwe siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi sibasikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangenzelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibesikhangelele ukuthi engxenye mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe engxoza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama engxenye yena u-Obama kulokunye kwakumeshula ngesikhathi nebusa enqaye behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono. Asikwazi njalo, siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enqaye mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu leAmerica ngesikhathi sombusho kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemocracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-attempte ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between i-America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amaningi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli e-denialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama-mask, umhlaba vele yaphela. Le investment ku-research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo basidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least i-America ngatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ibusa njani uBiden baba Kaule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza kathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethe i-Paris Agreement liyana yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu ezazidilizwe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingenamsebenzi ezifana nalezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezizokwakha umduli lwana owusehlukanise i-America bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena komthethweni kodwa kungaqakathekanga kokwani. Kodwa ke nxa ngikhangela futhi ngicathanisa ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump azibonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la kutrade la lokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela laboChina kube sokule le mpi kwezokuthengiselana ebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade ekhangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibhizinisi rani izinto lezi angani umuntu orun ibhizinisi yakhe. So ngezinye indlela kade sokulimaza amanye amabhizinisi kulimaza ezinye inhlelo ezithize kuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo. ngikhathekile kwezama business kakhulu nqa ngikhangela uJo Joe Biden uza kulungisa konke kono njengoba zaqalisa ngathi leshongula lamazwe amanye elungisa konke kono kuweniwe nguye uTrump
fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sivuyele kuAmerica endala ngoba iAmerica endala ibiqakathekisa iDemocracy ibi America eqakathekisa iConstitutionalism iAmerica eqakathekisa iRule of Law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zaseAfrika ezivusa ongichilo nchilo eze dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi kuAmerican dollar iAmerican dollar ibingani iyancedisa even lamazwe lawo abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le democracy kungaba le democracy
mina mzana mbuso ofuzwayo uchubungula izombusazwe Xoxele uNtungamile Nkomo weStudio 7 njalo lelunga lezano PF uMnumzana Believe Gawule. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu okwenzakala kwele Melika okusanda kususwa uMnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela okwenzakala kwele Melika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngilalela kakhulu indandela kakhulu indaba kaPresident waseAmerica Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele kuright. Kuyasibonisa lathi ngapho ukuthi nxa president edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni kumele kube yisona sesihle khona kanti ebona ngathi ukuthi udliwe uzamile lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela kwabamlaleli kumele aphume nxa edliwe abantu ifreedom bekhona hayi isho ukuthi abantu sebone ngani iAmerica isisifuna lesibi isifuna lesihle lesana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale hayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha azivele into ezenzakala lapha avele umthetho awulandelwa ngelola so into engiyibonayo kahle kahle America isibona sikhokwenza iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena ufuna ukubusa ngenkani ebantwini vela bamlandeli
mina ngile problem enkulu kabi ngabantu baseAfrika ngoba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yaseAmerica iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sokukhona bazokuzuza eAmerica kababhekane neZimbabwe lenkinga eseZimbabwe lokuthi iEconomy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba yeAmerica sibayekeleleni abantu baseAmerica kungathiwa khona ye iAmerica isibonelo thina sibaba isibonelo nini
ukuhlana coronavirus yasihlasela sibile lizweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo ohlasele one council izulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojwa ngale begotshoza amanzi babeminyela kula social distance omunye lomunye abefuna ukukha amanzi two sibuye ku-transport egovernment yavala i-public transport yatheza ukuphoba zathwala abantu abantu bayama kakhulu kuma-queues laphana njalo umuntu secabanga ngendlini kumbe secabanga ngemsebenzini ekuseni ebesephuzile social distance osuzeyikhangele
labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 abasithumizele imilayezelo yabo ku WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibandwa kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ngiyakuhlukana isihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 as a lockdown abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe ekususelayo. Uqalisene kwayena le iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silugeba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, uPresident Jeremiah.